So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 Zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi elokhu elonda wayengomunye wabo obikwa edubule wabulala abantu abathathu. Balandula njalo imbiko besithi ukuthi usebanjiwe.
Uzabanjwa njengabantu bonke abangamatsela kumbe abayizigila mkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona. Kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesu.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano endlini welinye lamalunga eHarare azamiswa emthethwandaba lamuhla.
We got a picture from a motel and we drive to a police station. So, we have a couple of motel and we will be able to get a chair, a cartela, a miniature sand that was working in a Kamuri sand.
Selenga Colum Profita, Om Savele, Usbang Lizwe, Timos Banda.
Wasofike ithuba lokuthi likhulume kuza kukhuluma ukuthi hayi ngalesi sikhathi kuza kubanje ngalesi sikhathi kuza nje kodwa okwamanje kimi ubungakakhulumi ngokuthi kodwa mase kufanele uza khuluma
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi elokhu elonda owayengomunye wabo obikwa edubule wabulala abantu abathathu balandula njalo imbiko ebisithi usebanjiwe. Amapolisa athi uJason Muvevi ngeviki edluleyo ubulele umkhokheli wamapolisa eWetsa umprofita lesisebenzi sebhawa. Umuvevi ubikwa ephunyuke eRusape lapho kade esebandezelwe khona ngamapholisa ngomgqibelo ngemva kokudubulana lawo wasebaleka waya ezintabeni lapho asedingwa ngendizamchina. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi ndoda lokuthiwa ayilipolisa usedingakala lo wabulala abantu mbobulele abantu yokuyenza nje umthetho isigila mkhubo nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi laba abantu laba abasuka embuthweni PAO veteran kumbe okade seva nje eku army without those credentials as a war veteran kumbe seva ekulipolisa mbumkatjele abantu laba dalise isikhathe eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu ka kumsiyonto enzima kuye ubona nje kuyinto nje elula isigila mkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi bebetshelwani ngubani ubona isiganye nje kuphela lesesizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathe esincinyane nje
ngendlela amapolisa eZimbabwe asebenza ngawo ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala.
Hayi lo ubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapolisa elizwe lele leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebengwa izigila mkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge crime rate ekhonelizweni langokugijima masiyana kwamapolisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona ngazani uzabanjwa njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe. Uzabanjwa nje njengamakriminali wonke nje abanjwayo bangabe begqekeze ezindlini kumbe behambe iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abanga amasela kumbe abayizigila mkhuba elizweni leZimbabwe akula lapha yacatsha khona kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesu.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano endlini welinye lamalunga eHarare ngomgqibelo azamiswa emthethwandaba lamuhla. Ngomgqibelo amapholisa abophe unobhala oqoqa inhlelo ze-CCC umnumzana Amos Chibaya labasekeli bebandla abangamachumi amabili lane 24 besithi kabacelanga imvumo yokwenza lokhu. Abantu laba kade bebuthene emzini kameli webudiriro edalele parlamente umnumzana Costa Machingauta laye obothiweyo. Kodwa umthetho awaleli abantu ukwenza umhlangano endlini lanxa amapholisa ebabophile. Bakhangelelwe ukuthoniswa lamuhla. Igqwetha labo umnumzana Kutsayi Katsere uchayo kabuhlungu ngamapholisa ngomgqibelo waze wephuka ingalo esiya babona laba akade bebotshiwe. Upraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe legqwetha likakadzere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona ochasise okunengi ngokuchaywa kukakadzere.
Uthe usezafika e-police station wasephomba ukumiswa imota yamapholisa ama-black boots labe sivame ukubabiza sisithi ngorobayo. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe amapicture, ubethatha amapicture from emoteni yodrive besiye e-police station. So basebe abakhuphe emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. Bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lana imota zabo orobayo leziyana. Ama trucks abo bahamba la e-police station imota yasala phandle yakhe. So uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi. Basebengena ke la ephakathi e-police station ku-charge office ubevele eselimele. Kwasekukhulunyelwana ukuthi hayi ngcono wahambeke kwelatshwa. Sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha ama-picture from emoteni yakhe ehamba lo lalo akade ehamba layo. So yikho kade bemcharge ngakho.
Lawa-ke ama-charges ukuthi ubesefuna ukubaleka from lawful police custody ke.
Yikuthi nje ngama-charges a-frivolous, ama-charges angalangqondo nje kuphela. Ngoba yena uthi okwenzakale ukuthi bebemchaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulawful custody. Ukumkhahlela abamenze khona bemehlisa emoteni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lawful custody. Yikho okwenzakale ulimele uKadzere.
Lena njengamagqwetha akhe selithethe manyathelo abantu.
Besihambe e-Central Police Station siyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amchayile amkamulisane. Sesikhona ngale basebefika kamapholisa ebudiriro basemisa ukwenza i-report basithatha basibisela ebudiriro basebemfaka kama-charges officially. Bamcharge-ke ngama-sections analawo ukuthi lawful escape from lawful custody baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha ama-picture yikho abakutshoyo. So sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvalele ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye operate isandla leso siqamukileyo. So sigcine sasesivumela nti sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation.
Lo-ke ngonkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona obeqoqa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7 eseHarare.
Singeke samalela umuntu thina ayevuna lokhu akuvunayo.
Singeke samalela umuntu ayevuna lokhu akuvunayo. Ngoba uyintando yakhe
ndela mama bo
uyintando yakhe
funo yakhe
uyintando yakhe
intando yakhe
funo yakhe
imfuno yakhe.
Umprofita ongumhlabeleli uSibangilizwe Timos Banda ngomunye wabasakhulayo oweqembu lomculo wembube elithiwa Victoria Falls Ubuntu bomuntu. Ngesizwe ingqoqo esiyenzelaye.
Ye, mangikhangele ukuhlabela ngesiprofiti into ezimbili ezihlukene emawuzibeka kodwa zidalwa into eyi-1 eyisipho esiyasivele sibuwe ngoba uhlabela uyisipho etalent lokuprofeta kuyitalent elaliwe kodwa eselibuya ngirevelation osetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto ngizenza zombili. Uma ngizenza zombili kunethuba lokuhlabela lapho vele bengikhona ngasengisithi ngokuhamba ngokukhula ivele ngisenkonzwe ngithenga kwasekuyehla ke kumoya wesiprofiti osetshenziswa ngumoya ongcwele. Lezi zinto kunanapho ezisebenza zihamba zonke kodwa kusuka kungixake ngoba kwesinye isikhathi lapho sisemcimbini sisekuhlabeleni kumbe sisekwezinye indawo isiprofiti siyafika bese sikhuluma mhlawumbe ngise ekuhlabeleni kumbe mhlawumbe ikakhuluma sesihlabela ingoma zegospel kodwa khona kuyahambisana ngoba konke lokhu kudalwa isipho setalente esiyalivele likuwe liphezu kwakho. Mina ke ngiyakusebenzisa ngethuba lethuba lokuprofita kunethuba lokuhlabela lokucula.
Manje ekuprofetheni lokhu kukhona yini osukubonile ongasitshela wena okuzayenzakala ngomnyaka onalo ikakhulu okuphathelane lokhetho oluzayo kukhona yini?
Right, ekuprofitheni lapha masibheka ngesimo sokhetho oluzayo ngeke ngitsho okuningi ukuthi mhlawumbe inkosi ngithe lokhu kumbe ngikuphe lokhu kodwa ibingakangi cacile kuhle kodwa ma sokudingakala inkosi izathu ukuthi hayi kuza kubanje ngoba abantu basuke besebehambela umoya ongcwele phambili bedinga inzuzo bedinga ukuthandwa kodwa uNkulunkulu kimi ubengakangichazeli kahle ngoba akufanele ukubana ngihambele umoya ongcwele phambili mina ngibone ukucabangela kwami bembone ngesimo somumo kodwa umoya ongcwele wona wasokufika ithuba lokuthi likhulume uza kukhuluma ukuthi hayi ngalesi sikhathi kuza kubanje ngalesi sikhathi buzanje kodwa okwamanje kimi ubungakakhulumi ngokuthi kodwa mase kufanele uzakhuluma ngoba angifuni ukuthi ngihambele umoya ongcwele phambili.
Okokugcina kwezomculo lapha ungasitshela ukuthi usuke wabaledlalade na kumbe singathi kukhona yini ingoma osulazo ungafuna ukuthi abalaleli bazidinge enkundleni zokuxhumana lapha?
Ye iqembu ngulo libizwa ngathiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu selitholakala liyatholakala kuma social media platforms akhona amadlalede atholakala kuma online stores wonke nje lalapho ma befuna ukuxhumana leqembu ba fonela kulezi number ezithi 0772226433 kuma platform for media social media aqambule yatholakala ku libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu linjalo ke libizwa ngokuthiwa iVictoria Falls ubuntu bomuntu liyenza umculo wembube abambathi isicathamiya.
Lo ke ngusibangilizwe Timos Banda umprofita njalo ngumhlabeleli ubeqoqa ecingweni le Studio 7 ese Victoria Falls.
Konke konke kulungile ekhaya lababa konke kulungile ekhaya lababa konke kulungile Kaya lava, sino utaba, taba, taba. Onge gulungi, kaya lava. Onge gulungi, ase kaya lava. Onge gulungi.
Siyabonga Timo Sibangilizwe Sibanda. Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuvivinya okwenziwe ngabezempilakahle kuveze ukuba kule mifula yakobulawayo elamanzi ayithefu angadalela ingozi inhlanzi kunye labantu. Imfula le ibalisa iMazayi, Machamhlophe kunye loPhekiwe. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi kulabafana abathathu abathileyo balimala kakhulu ngemva kokuba ababili babo bewele egodini ebelivutha ngomlilo elenkampani yePretoria Portland Cement iPPC eColenbon kobulawayo. Abafana laba baleminyaka yokuzalwa engu 11, 12 le-14. Yes. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele DRC. Ibhomba elidubuke esontweni esigabeni seNorth Kivu libulele abantu abalithumi. Amapholisa athi kucatshangelwa ukuthi leli bhomba liquphulwe ngabesimuslim abedlulisa amalawulo. Siphethe ezakwamanye amazwe ngezakwele China. Isitimela esihamba sivela esihlengeni seHong Kong singena kwele China sesiqalile njalo ngemva kokuvalwa kweminyaka phose emithathu ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, kati ezibhadwa ngezinjani bo-Chris Gandhi zethu zingabhadwa nje ngezinjani ezibhadwayo kati kwenza ukuthi senze leyo nto efunakalayo. Le nto efunakalayo esifunayo ukuthi sixoxa lana, sixoxa hayi lapha mna bazwa bakhuluma laphana lizwe ndiliyana hayi akula kuhlangana lapha. Ngingasikhathele ukubusa uhlobo oluyi-1. Ukubusa uhlobo oluyi-1 right through ngazathi vele kahle kahle lizoba lithatha bodwa. Asabe nepower yonke labayenzayo ngoba yibo bodwa basezikhundleni eziphezulu emathebeleni akudla umuntu osezikhundleni eziphezulu. Baqhashana bona bodwa bazilela imali bodwa. Hayi sakubona ukusokola la, sakubona ukusokola. Hayi kunzima, kunzima. Hayi bathi sitayihloma ihlasele ukhetho oseduze.
Studio 7, njani Studio 7? Sicikani laba abantu abatshaya abantu beke beme kathi izani wena nxa ikwazi ukuthi iyawina itshayelana abantu. Tuinga chaya abantu nxa ikwathi izawina ayiyekeli isisi layo yeze imihlangano yayo ngoba xa utshaya umunye umuntu ujezethi uligwala yiyeli igwala bengathi utshamisa ukuthi igwala yibo abangamagwala. Xa sogwala utshayelana abantu abayekeli isisi layo yeze imihlangano athi lizwe leli wathi ngelabo mbali lizwe leli lelikankulunkulu leli ngoba unkulunkulu ngabe ngelabo ngabe bahle bonke abantu bona bezayo yiko besifa ngoba izwe leli asilo labo. Thina sifuna utshintsho ezimbabwe lapho umuntu abesebengamaxhegu lokho befini beko besalele elizweni nalathi saze sibe nezinto zethu nini sifuna ukuthi ilizwe libuzwa ngumfana omncane lathi umfana omncane esivulela imisebenzi kathi sihlezi asisebenzi kathi esenxa yezanu p f kuchamisa ngena embusweni izanu p f alike libe badala mnanga kwajenga manini.
Zanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ah siyabona lokhu kwenzakale elizweni lakithi. Kodwa-ke zakhamizi njengoba lezi nsuku nje abantu bonke bebonti elizweni lakithi isimo sesinjani asizameni ngempela ukudifenda amandla wethu ngoba ubusela benkomo lobu ngendlela esebuqase ngakhona nangendlela obuqasa ngakhona asizameni impela ukudifenda amandla wethu. Kula ma-truck la ahamba ebhodabhoda emizini yabantu ethenga izinkomo eziphaleni la asizameni ukuwavala madoda ngoba ngeqiniso siyalimala, ngeqiniso siyafa siphila. Asizameni ukuthi ubusela lobenkomo lobu sibuvale and any mistake la amapolisa la asitshontshelayo kungatholakala ukuthi alesandla amapolisa la asiwatshiseleni la ahlala khona. Besihlonipha abantu laba kabasihloniphi sisebenza nzima madoda sijima izethu sizohlupheka la bona basala bayathatha ngoba ilizwe lakithi ngeqiniso amapolisa kasini amapolisa yiwo asala etshontsha emizini yethu ethuma laba abantu laba besiyatshontsha izinto zethu and the most thing abantu bezanu-p f abayenza le nto leyo yibo balamatrak agcwele emakhaya lapha azulazula ngeminye iziphala zabantu behamba begalta emizini yabantu ubanule nkomo ezingakho ubanule nkomo ezinjani. Asidifendeni amandla ethu zakhamizi yazi kunzima ukusebenza madoda. Angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongakujabulela lokho okwenzakalayo and umnankagwa mpela ngempela kumele ebezazi inhlangano lezi mhlaba wonke kumele ube kwazi ukuthi umnankagwa kumele atshelwe ukuthi kule nhlangano ezilwisana nobusela abezazi. Asizameni ukuthi inhlangano zethu zirejiste sonke lapho esikhona inda umhlaba wonke akulakho ukuthi kuphi.
Vuka mthwakazi vuka. Siyalibingelela kontungamile inkomo laba sithandekile simbingelela lonke nabalalela okhulumayo uPG Flamba. Ngicela umlayeza udlule uye ebantwini basemathebelenti bantu basemathebelenti siyalicela ngomusa langothando mali ngaboni into eyenziwa ngabantu basekhumalanga sifuna ukulifundisa angazi lina ukuthi nelibona ngayiphi indlela abantwabenu baphelela ezindleleni bayabulawa ngamagumaguma bebuye futhi bethathelwe izimali badliwa ngungulukudela abaningi bathi kudlimpompo so bazali siyalicela emakhaya sokungathi ake liyekele into yamashoneni libuye entweni zakini zasesindebeleni lalo ishona like lihambe ngemva kwendebele kungabe indebele lihamba ngemva kweshona 43 years awu sicela lizizwele abantu bakithi lani nike nibe ngama prime minister like libe ngama president esindebele siyalicela kuba liyabona kuba labona kumakhube makhube nguye okwakumele ukuthi abe yipresident or abe yiprime minister or abe uMP kodwa kwayehlula ngebanga lokuthi amashona vele kawafuni ukuthi indebele lihambe phambili. Ngiyabonga.
Ye linjani basakazi Studio 7 labalaleli bonke khona engalikhona indawo ezishiyetshiyeneyo. Ye Studio 7 balaleli labasakazi ngakube sobala lokhu ukuthi khona lokhu khulu yuNandi ukuthi ama-municipality they failed ngamanga asegcikeni i-devolution funds kazilethwa kuma-municipalities ngesikhathi ukuthi badevelope benzele imisebenzi yabo kumele bayenze. Two, sisabona lama-councillors lama-meya lapha bephunga ukuba ngama-honorary mayors bengala decision abayithathayo isikhathi eside bephunga ukwenziwa iziphamaso so idolobha belingaqhubeka kanjani. Sisuke lapho sikisebenzwa futhi ngonabezantuefesiti lapho abangakusikhona bona abafaki izimali and which was very true but eseyipheni kabethi khona efuna ukudevelopa i-town ngokazowutheni ngoba sebekhangelele abantu hlakaniphani akula nto eza kwenziwa entsha iZANU-PF akula alibana nje singazwisisa i-invitation yami ukuba sivoteleni something new a change especially na iphathe ethukusi and try ukuthi just a term one term usibona ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kwalapho siqhubekeni sikhangela phambili sidinga njalo iphathe nxa kuvuma sengabe ngcono iZANU-PF efailed us so nxa ukhangela izinto ezenzakalayo lokhu kuthiwa amameya asephoma ama-tough term office ngikho abakwazi kube befake imithetho engaqondanga yokuteni kunokuthi bafake imithetho elungileyo eyakwenza ukuthi kube nemali emali elokugcina idorobho selingcwele okumangalisayo ngabantu babo abavela le bebuya le zinto kungakhangela i-4th Avenue ihlangane lo-5th Avenue lo-5th Avenue ngizwe kakhulu ngabantu abahlezi emgwaqweni bangafuni ukuphuma idoti abayigenerator inengi okudlula imali etholakala lapho abaningi bakhona ababhadali le mali nje umunicipality kodwa idoti kumele ithwale umunicipality sokathi kunanzeleleni lokuthi ngivela just recently izolo ngomgqibelo mthaka mhlaka 14 lo umgqibelo wayizolo bebematsha lapho bathi women for ed young women for ed what for ed akulancedo konke lokhu zinto ezifeyileyo lezi zinto ezifeyileyo zonke alibani abantu ngabakwazi ngama-beneficiaries laba abafuna ukudla imali kuphela sisenze ngathi bayithanda linto mabe sithi imali bedilivelise. Ngiyabonga umfana kagodlwayo umasabayithwaleni uward 5 eyinsiza
linjani bakastudio 7 khona ngapho e-amerika linjani bakastudio 7 khona ngapho e-amerika nalapha sengicela inyuzi bakithi ngicela inyuzi angisazazi khona ukuzizwa ifoni yambi mampara mani yayingena umampara cela inyuzi angisazazi bakithi botungamile inkomo labo platist iJeremiah bonke nje abakastudio 7 abanye angisazi amabizo sengilibele hayi ngicela inyuzi khona ngapho tungamile inkomo.
Happy New Year, Happy Christmas Studio 7. Siyathaba kakhulu ngokusithumezela inyuzi. Sicela kulo mnyaka ka-23 ke lisizame kakhulu ngenyuzi ezobuqotho. Siyacela ngathi selisikhalalelana ukusinikeza inyuzi. Singogogo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokutholakale amanye njalo amaphepha alemfihlo emahhofisini kamongameli Joe Biden. sokulamaphepha angamachumi amabili lanhlanu 25 asatholakele. Amaphepha la abikwa athathwa nguBiden esangumsekeli kamongameli Barack Obama. Phansi kwemithetho yelemelika kulicala ukuthi umongameli kumbe umsekeli wakhe atholakale elamaphepha alemfihlo zikahulumende. Ongumongameli umnumzana Donald Trump yena watholakala elamabhokisi agcwele amaphepha la alemfihlo. Abebandla lama-Republicans bathi labo echwa sokumele zimkhalele la uBiden njengalokhu abebandla lakhe lama-Democrats ababefuna ukuthi kwenziwe kumnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba kande ayi ayazwakala sibili amaphepha la lokho kuphuma ezindabeni lapha kusiyale kuletha ukungathi kuyadanisa ikakhulu kumademokrat ngoba nxa ukhangela indaba le yamaphepha ayimfihlo la esingathi thina ngamaphepha aphezulu i-top secret yelizwe kungathi akuTrump njalo bekukhanya ngathi icala lakhe lokuthatha lamaphepha liyamgombolozela sibili okusegcekeni. Kodwa ke nxa sokubuya kuzwakala ukuthiwa nanko asebonakele kuprezidenti okhona. Sekungathi kuyabhixa yonke into ukuthi kanti kuhamba njani ngamaphepha. Amaphepha kungenzakala ukuthi akhona. Angikholwa ukuthi engxenye abaye bacabanga ukuthi engxenye aplantwa kumbathwani. Kodwa ke angiboni ukuthi kungenzakala lokho. Kwesinye isikhathi abantu babona ukuthi thina amaxhego siyathatha izinto sibeke laphana ungabeka laphana usukhohlwa ukuthi khona wakwathatha into wayibeka ngapha. Siyadinga sidinge engxenye into ikhona apha esikhwameni sami khona umahluko ngiwubona khonapho ukuthi khona uBiden angabe wawathatha engathi umuntu uyawasebenzisa uzawabuyisela wase wakhohlwa. Kodwa ke lo mnumnumzana uTrump uyatshela ama-aids akhe uthi thathana amabhokisi lawo lowafake frematshineni kumbe moteni aya emonologa liwase emonologa thathani amaphepha lawo lihambe lawo ngiyawafuna ngawami yiwumahluko engiwubonayo. Kanti-ke njalo lanxa etholakala la akaBiden ayaphanga masinyane abuyele esiphaleni ulwana omunye kuyalwiswa ukuthi amaphepha lawo aphume kuye abuyele esiphaleni. Yiwo nje umehluko engiwubonayo mina phakathi kwala madoda omabili.
Wena nxa ukhangele kuyafana yini okokuthi kumele kuthathwe amanyathelo afanayo?
Yebo, njengoba ngike ngatsho ngaphambili ukuthi umahluko ukhonapho ekutheni omunye wayekwazi nxa ukhangela ukuthi thathana amaphepha lawo amabhokisi lawo lihambe lawo. Omunye uthi hayi mphongubona nanka amaphepha dingani futhi kwezinye indawo engxenye ngachiya amanye kwezinye indawo. Nambona ngathi kulomehluko umehluko wakhona uzamela ukuthi akusikuthi akusilokucala kulicala bobabili balamacala ngiyabona kuzamelela ukuthi kucubungulwe njengoba ipolisi elikhulu leli uGalendi selifakile enye njalo iloya ukuthi ikhangele icubungule ngalo omkhulu uBiden. Angithi yayivele imfakele uTrump owaye ukuthi akhangele ukuthi amaphepha ahamba njani, abuya wonke, asele inamanye kumbe kukhona amanye kwezindawo. Lakhona ngapha kuzafana, basadinga-dinga.
Hayi, siyabonga ke lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esilandela izombusazo welemelika. Ubeqoqa icingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwelemelika. Umbiko esanda kuthola uthi unina kaMampintsha kasekho. Umama kaMampintsha ubesesibhedlela egula. kodwa hayi izolo ukhanya wehlule usijile. Sigqibeke lapha uhlelo lwethu ngazona lezo indaba ezibuhlungu kakhulu. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye.